sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Elecha njani mtwaka zomuhle isikhathi half past 7. Olamukela emweni ngenjabulo ngolesine mhla ka 7 kumpalakazi 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi ntambo wezemali wethula ibhajethi yomnyaka ozayo esithi uzimisele ukwehlisa indleko zikahulumende okugoqela ukumisa umsebenzi izisebenzi zakhe ezeleminyaka engamajumi ayisithupha lanhlanu lokuguqula umthetho we-indigenization.
Ibe lomehluko omkhulu kulalokho bese sikujwayele. Ivezile ukuthi iyadinga lokho esidinga ama-investors, abantu bangaphandle, ukuthi bazohlanyela izimali.
Amabhanga wonke aseZimbabwe aselaywe libhanga elikhulu lesizwe ukuthi avimbe amabhuku ama-accounts kamnumzana Jonathan Moyo lomnumzana Sevia Kasukuwere, bona ababaleke elizweni ekugenqulweni kukahulumende kamgabe.
Into eyenziwa ngumnangagwa cabinet yakhe baqalise kuphi? Umuntu nxa elecala kumele athonisiswe, icala lakhe lifakwe edandalazini.
Amabandla aphikisayo athule zwi ngokwenzakala kuhulumende weZimbabwe njalo kawabonakali emphakathini selokhu umongameli Emmerson Mnangagwa ethathe umbuso. Kambe kungaba kusenzakalani? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa namuhla wethule uluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget yomnyaka ozayo engena kumabhiliyoni amahlanu lanye 5.1 billion. Esithi uhulumende uzimisele ukulandela iziqondiso zokwehlisa indleko zakhe okubalisa ukuguqula umthetho wezokuqhuba ibhizimusi o-indigenization kanye lokwehlisa inhambo zabakuhulumende ezokuya kwamanye amazwe. UChinamasa uthe njalo abasebenza kuhulumende asebedlule iminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu kuzamele bayephumula. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Kumizamo yokuvuselela ukuthembeka kwelizwe kwezomnotho, uChinamasa uthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa uzaqhuba inhlelo ezimbalwa ukukwenze lokho okufana lokuguqula umthetho wezokunikeza amandla kumankampani kuzizalwane zakuleli we-indigenization, wona obusiba ngumgoqo kulabo ababefisa ukuzasungula amabhizimusi abo kuleli. UChinamasa uthi umthetho we-indigenization usuzasebenza kuphela kwabemba amatshe aligugu abalisa idayimani le-platinum kuphela. Umnumzana Chinamasa uthi kuzomele uhulumende aguqule umthetho olawula ngezomhlabathi azihloniphe zonke izivumelwano ezenziwa labakwamanye amazwe ezama-Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement, BIPA ngesilungu, abuyiselwe lawo mapulazi ayabe ahluthunwa engaphansi kwezivumelwano lezi.
The engagement with persons or entities whose farms were protected.
Phezu kwalokho, sizotshutshiswa lezo nkulumo labalimi abalamapulazi abengaphansi kwesivumelwano se-BIPA. Lokhu kuzokwenziwa kulandelwa okumunyethwe isisekelo sombuso.
Phezu kwakho konke, uChinamasa uthi kuzamele bamiswe umsebenzi abatsha abekade beqhatshwe nguhulumende ama-youth officers afika phose inkulungwane ezine kanye lokwehlisa imali esetshenziswa kumhambo zamalunga kahulumende obekungumlando obusetheswa obengumongameli osewachiya umsebenzi umnumzana Robert Mugabe.
Measures to contain budget expenditure and conserve scarce
indlela zokwehlisa ukusetshenziswa kwemali kanye lokulondolozwa kwemali yakwamanye amazwe kuzoqheliswa la kundlela imali isetshenziswa ngayo kunkhambo zikahulumende. Okuzokwenziwa kubalisa ukwehlisa kwenani labantu abazabe bekumaqula ayakwamanye amazwe ngezomsebenzi kahulumende. Kuzokuthunywa iziphathamandla zikahulumende ukuyangena imihlangano bevelela kuhofisi omeli welizwe lapho silamahofisi khona.
Okunye uchinamasathe kuzokwenziwa ukuthuthukisa umnotho welizwe yikulungisisa kwezokuthathwa kwemali yemithelo okubalisa emingceleni lapho kungena khona impahla. Kungalesi sizathoke athi kuzosiwa abakubutho ukuyaqhuba umsebenzi emingceleni waseBybridge phansi kohlelo lokulungisisa isimo lwe Operation Restore Order. Uchinamasathe enye indlela yokuvuselela umnotho kuzokuba yikulwisana lokungathembeki i-corruption. Kuzosungulwa indlela yokukhulumisana ngencingo esizongena emahofisini kamongameli ama toll free lines ukuze uZulu abike okungakusenziwa yilabo abaqhuba imisebenzi yokungathembeki. Uchinamasathe uhulumende uzokwehlisa njalo inani lamahofisi abameli belizwe kwamanye amazwe ukwehlisa indleko zikahulumende. Phezu kwakho konke uChinamasathe uthi uhulumende kamongameli Mnangagwa ukubone kumqoka ukuvuselela ingxoxo laba kwamanye amazwe kuvuselelwe ezokuqhuba imisebenzi yokuthengiselana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ukuhlaziya ibhajethi kaChinamasathe sixhume ingcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube, yena othi ziningi impawu ezikhomba ukuthi uhulumende omutsha lo ujonge ukwakha.
Ibe lomehluko omkhulu kulalokho bese sikujwayele. Ivezile ukuthi iyadinga lokho esithi ngama-investors, abantu bangaphandle ukuthi bazohlanyela izimali. Nxa ukhangela udaba lwe-Indigenization Act ukuthi sekutshintshiwe khona laphana indlela yakhona okade kuvimbela ama-investors, sebekhulumile ngokwehlisa izindleko zikahulumende ngandlela thize yokubhadala izikwelede ngendlela efaneleyo, yokubuyelela ukuyadlelana lamazwe omhlaba bambili ukuthi iBritain le-USA okade kungasakhulunywa akade sebethethisa umnyaka lomnyaka sikuzwile konke lokhuyana. Kodwa okungasaphumanga kwacaca yukuthi uhulumende yena ngokwakhe phezulu i-national government hayi local government, indleko zakhe uzaziphungula njani zize ku-30% leyayikhulumayo ku-council kumbe okungenani ziye ku-60% esingathi thina ngesikhiwa phecelezi sustainable kulokuthi ibe khona lokubo-80-something labo-90-something%.
Ukhulume ngokwehlisa inani lezisebenzi zeZimbabwe ezisebenzela kwamanye amazwe esebenzela uhulumende esingathi ngama-diplomatic missions. Wakhuluma njalo ukuthi abasakhulayo labana okwathiwa ngumgabe baviselwe emsebenzini abedlula inkulungwane ezintathu esingathi ngama-green bomber sebesusiwe njalo ku-payroll. Awuboni lokho kuphathisa na ekwehliseni indleko kahulumende?
Kuyinto ephathisayo kakhulu. Akufanelanga ukuthi ngoba yizanu yenza izinto iyasenzela ububi eminyakeni engu-37 sigcine singasakubona okuhle kikho okukhulunyiweyo, ngokuba kumele sikubeke kunjalo sibe fair. Nolezi sithemba isisizathu ofuna ukuthi ngikhulume ngakho. Indlela ama-diplomatic missions maningi kakhulu. Angivele ngeke nje size sisebenze ngale ndlela, kudingeka nje yodwa e-EU, kube le yodwa e-SADC, yodwa e-COMESA, yodwa e-East Africa Community, yodwa e-ECOWAS, kube le inye emazweni lana amakhulu ayisingakhangelela kuwo ama-investors esithi ngama-key investment partners njengabo-China, yebe-USA, UK, o-Germany, sibe lokulutshwane nje kulokuthi sigcwale kuwo wonke lamazwe, kungaba lomuntu oyedwa ogijimayo ku-Southern Africa kwanele khona lokho. Kanti-ke labana babevele befakiwe abantwana labana ngabobusela labana, kwakuyinto eyayifanele ukuthi bakhithwa kudala. Ofuna ukubachatha kaye bachathe emzini wakhe, hhayi elizweni kudlaliswe imali yabantu.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. O wabe ngumphathi ntambo wezemali owabotshwa ngamabutho ekugenqulweni kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe elibutho umnumzana Ignatius Chombo ukhululwe ngomthethwandaba we-High Court namuhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso i-bail. Umahluli ulaye uChombo ukuthi kumele abhadale ama-dollars inkulungwane ezinhlanu i-5,000 awe-bail. Njalo aphe amapolisa ugwalo lwakhe lokuhambisa ipassport ukuze engabaleki elizweni. Umahluli uphinde walaya njalo uChombo ukuthi kumele azinikele emapoliseni kathathu ngelanga ukuze kubonakale ukuthi impela akabalekanga elizweni. UChombo wetheswa icala lokuphatheka emsebenzini yenkohlakalo kanye lobuhuquluzi. Osakhulayo weZANU-PF uKuzai Chipanga laye ukhululwe ngomthethwandaba munye walaywa ukuthi ehlawule imali yesibambiso engamadola angamakhulu amahlanu i-$500. UChipanga wetheswa icala lokwethula imbiko yamanga kanye lokuhlambaza amabutho. Amabhanga wonke eZimbabwe asetshelwe libhanga elikhulu lesizwe ukuthi avale ama-accounts amalunga eZANU-PF amabili abaleke elizweni ekugenqulweni kukahulumende kaMgabe libutho. Ababili laba ngumnumzana Sevia Kasukuwere lomnumzana Jonathan Moyo bona abangamalunga ecele leZANU-PF ebelizama ukuvimba uMnangagwa ukuthi abe ngumongameli LG40. Kubika uBathabile Masuku.
Umbiko okhitshwe yibhanga enkulu e-Reserve Bank of Zimbabwe uqondiswe emabhanga wonke elizwe njalo uthi amabhanga wonke kumele amise ukusebenza kwalawo ma-accounts abesesazisa ibhanga lesizwe ukuthi kule malini nge-account. UKasukuwere ulendlu enkulu okumangalisayo osekuthiye uZulu ebuza ukuthi engaba wayithatha ngapi imali yokwakha lindlu. Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Buckler Thambo uthi umbiko lo uyasolisa ngoba ungacaci ukuthi uvela ngapi njalo ungatsho ukuthi usebenzisa uphi umthetho.
Into engiyibonayo nje ngokuthi kuzabanjwa izimali ezisemabhanga kamnumzana uprofesa uJonathan Moyo uKasukuwere njengoba ulotshiwe lapha encwadini le esibuye yahamba kubo-Twitter lakubofela kubo-WhatsApp lakubo-Facebook yokuthi incwadi le ayilobi ukuthi oyilobileyo yena engubani ukuthi yi-ofisi yiphi kahulumende ye-Reserve Bank eyilobileyo incwajana leyi kanjalo lokuthi umlobi wencwadi le yena othatha ngaphamandla.
Ohlaziya ezombangazwe umnumzana Bongani Nyathi uthe ukuvalwa kwezikhwama zebhanga kuyinto enhle kodwa akumelanga kukhethwe abanye bechiywa.
Ama account ka Jonathan noKasukuwere angaphandle kwelizwe kuyinto ejabulisa kakhulu ngoba kuyisifundo kubo bonke laba abasebenzela uhulumeni ukuthi ma ungatshontsha imali usebenzisa isikhundla sakho uhulumeni uzothi ma usuphumile kuleso sikhundla uthathele lezo mali zibuyisele emphakathini.
Unobhala jikelele webandla le-PDP umnumzana Gordon Moyo uthi lokhu kutshengisa ukuthi umbuso kamongameli Mnangagwa kawulamthetho. Ugcizelele wathi bekufanele kuqale kwazakale ukuthi laba abavalelwa izikhwama zebhanga balamacala na kuthonisiswe phambi kokuthi kuvalwe ama-accounts.
Into eyenziwa ngumnangagwa le-cabinet yakhe Ochinamasa labe Reserve Bank baqalise kubi. Umuntu nxa elecala kumele athonisiswe icala lakhe lifakwe edandalazini kuthiwe nanti icala lakho.
Ukucwayisisa okwenziwe yi-Studio 7 kuveze ukuba ngempela lezi ncwadi zithunyelwe ebhanga libhanga lesizwe ele-Reserve Bank kumabhanga wonke awelizwe. Umnumzana Jonathan Moyo yena ekhuluma enkundleni ye Twitter uthe imbiko le iliqiniso itshengisa ukwehluleka kwalabo abazithi baletha inguquko elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siloke sikudaba olufanayo uChris Gande weStudio 7 uxoxelo munye owaki wasebenza lomnumzana Jonathan Moyo kwezokhetho esigabeni seCholocho umnumzana Believe Gawule yena othi uMoyo wasithezela olulenkume ngokusebenzelana lexuku leG40.
Longu kamzala imisebenzi kade beyiqhuba imisebenzi ye-G40 besenza imisebenzi yabo ye-G40 labo maye mbari labo mgazi imisebenzi yabo kade beyiyenza yebangele ukuthi kube lo mumo nalowo muvi okuzakuya phakathi kwelizwe yiko okuze kwabangela ukuthi abantu likwazi lonke gandle ukuthi amashota athina sesithi hhayi sokwenele lokho mana sithatha abantu laba sebafake eceleni okunjalo-ke yiko khonokho ngoba amathota besola indlela lana amadoda ye-G40 indlela ade besebenza ngayo begombolozele mgazi zakamnike imigaba amathuba okucabanga sele yiwo asebesenza izinto konke into yasesenzwalo yibo ngokunjalo-ke uJonathan layo-ke ngomunye wakhona phakathi wabo ikuthi ngumuntu nje okade kade engatheleki kwesinye isikhathi azinto ethi hayo onto leyilengozi le into yenzayo le ayizozi kufikise ndawo kodwa ntuthatha omunye umuntu kateleki uzeqinise wela phakathi kwengozi ento ethi hayi wena phuma entweni leyo ungangeni entweni leyo hayi uvele kade udingane entweni naleyo uvele udingane ugijimisane vele wena ubhenefithane vele invest play kodwa umuntu okhona ngayengazwisisi kodwa ukuthi umuntu ekuphileni ukuthi at the end of the day you take your own medicine nawe ungumuntu nawe ungatsheleki.
Zona izakhamizi zeCholocho zithini ngalokho okwenzakalayo kakhulu sikhangele kuJonathan Moyo?
Jonathan, eqinisweni lonke asikhulumeni ngezinto njengakhonaku ye emsebenzini omunye kade wenza ku-constituency abantu bebephathiseka sibiza iqiniso lelo njalo kumele into ezikhanyayo ukuthi webhujaa nomuntu abisabantu encedisana ngaphipho nje olubekhona yilolo lolo ukuthi usuke wasebenza nabanye abantu abaneyndingo zabo ezimpi ephezulu ngale kuhulumeni yiko kumdilizileyo-ke khonokho yiko kumthiye emumeni nalowo muvi omngenise khona ngokunjalo esigabeni ngale besikhangela sinenhlelo zethu eziziqhubayo ezinhlelo zomgwaqo enedala enhlelo zokuncedisa ukuthi ecele abantu ukudla kubuye kuhulumende into ezinikazelezo ubencedisa sibi kathethi kubencedisa langale lapho kulabantu khona abanye abadilizelwa khona imizi abadilizelwa lizulu awasebahlanu endaweni yejilila yakotshino ngayo siye sikhangelele ukuthi kusodlwalo kuqhubeka usiya phambili pho-ke nanku kusokulindake yena sesifiwe kukhulumende njalo sesifiwele ebhadini ngokunjalo abantu bebekukhangelela ukuthi bathole usizo oluvelela kuyo kodwa kungasenani lakho well sokwenzakele abantu sebekhangela phambili ukuthi phambili ngale asiyeni phambili imisebenzi yonke lalana kumele iqhutshele phambili ingapheleli khonapho ngenxa yokuthi uJonathan kasekho.
Yena wagcina nini ukukhuluma laye umnumzana Moyo?
Engile nsuku ngicinile ukukhuluma laye khonapho engakaze eqotshwe besengile nyanga kumbe anyaza ngikhulume laye kuzokwathi seqotshwe lapha hayi azange ngeke ngikhulume laye amalanga nalanga.
Umnumzana Believe Gawule ngoke wasebenza lo mnumzana Jonathan Moyo kwezokhetho esigabeni seCholocho bekhuluma icingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le eCholocho. Livetalk namuhla kuhlelo labesifazana sixoxa ngomkhankaso wokwehlisa ukuhlukuluzwa kwabesifazana ezindlini we-16 Days Against Gender-Based Violence. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe namafitshane. Kuqhamuke ukulwisana okukhulu phakathi kwezizalwane zakwele Palestine lezakwele Israel esigabeni seWest Bank leGaza ngemva kwelanga elilodwa umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ethe elemelika selinanza idolobho leJerusalem njengesigodlo sakwele Israel. Iziphathamandla zedolobho leCalifornia khonapha eMelika zithi umlilo otshisa igusu duzane ledolobho leLos Angeles uzaqhubeka ngoba ilanga litshisa okwamagama okusho ukuthi lengezelela amathuba omlilo lo ukuthi uqhubeke. Abanye bathi amabandla aphikisayo athule ngokwenzakala kuhulumende weZimbabwe njalo kawabonakali emphakathini selokhe umongameli Emmerson Mnangagwa esuse umnumzana Robert Mugabe embusweni. Kulabantu abathi amabandla agoqela eleMDCT, eleMDC elikhokelwa ngumnumzana Walshman Ncube, eleNational People's Party elikankosikazi Joyce Mujuru, lamanye amaningi kungani echaywe isithule kulandela ukugenqulwa kukaMgabe. Athulele namabandla la ngesikhathi kumele aqalise ukukhankasela ukhetho oluzayo. Ukuhlaziya loludaba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo mnumzana Methuseli Moyo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-NPP, lo mnumzana Dube Mukombwe owe-MDCT. Umkhombwe usungula lingxoxo.
Ah, ekuthi abantu nje ukuphalathi besikhanye into yezano le ngoba izizane yezinto yayo endlini yazo. Sesivukele njengoba umlanga kwathatha umbuso. Sibona ukuthi cabinet yakho yashena njani. Sibona ibudget yakho ukuthi uyangaphi ngayo. Zethi thina sesebenza sesiphisipasa ku
Baba Moyo, uyazwela lapho umkhombo uyakhuluma ukuthi babukeli izanu isenza kokukhona ku ngoba ngokwabo konke lokho. So wena uthini ngakhona ku njalo lithini njengebandla?
Njengokutsho kwamkhombo, nxa kwenzakala into enkulu engajwayelekanga, kwesinye isikhathi abantu baba nesithuli bebe bembe mbijana. So abantu nxa sokudlulile lokhu sesikubonile okamgaba lemnankagwa sokuphelile, ama-opposition kumele abuyele endimeni siqhubeke ngesikwenzayo. Ngoba kulanto etshintshileyo, isitimela sezane lesi kuyiso batshintshe umtshayeli kuphela.
Ye, khonapho ke libukele Baba Mkombwe, kukhanya ngazani phela abantu abasalazi, abantu bacala ukuthi vele kalisekho njengebandla. Police athi vumbu njani njengoba kukhanya ngazani vele alibonakali?
Hayi, thina siyabonakala ngoba into ekhona njengebandla lepolisi silohlele silalo oluvelezele uhamba ngesikhathi besenzaba kwenza umnankagwa umgabi sisikhakhasa sisenzaba voter registration ngoba thina kanele lokhetho ngoba sikakhonsentrate kuzinto zezanu ngoba la sikanahleka ngoba into yezanu izanu izanu kuphela ngoba umuntu ankagwa edeya usebenzile kuzanu more than 17-20 years.
Ngibuye kuwe Baba Moyo, lina lani alikhanyi phela ukuthi lenzani, kukhanya ngazani bese libanjwe ubuthongo sibili. Pholi zavuka njani ebuthongweni lo?
Hayi, into akunjalo du. Siphathekile, siyenza khonoko okhulwa umkombo. Ukuthaza abantu ukuthi berede izinto ezingadiniyo imayali hlanje ezahamba ngoshilo lokuthi lamhla kurejistwa ngaphi lapho sikhuthaza abantu ukuthi beyirejista. Okuningi siyalungiselela sibili kakhulu, siphakathi kokuhlelo lokukhetha abantu abathumela kuphalamende ukhansili ngadi njenge-MPP besikubonde konke okuzwa izanu besikusitadijile sakubona konke besisiya ebantwini sikwazi ukuthi sikuya sithini ebantwini.
Ye, liyafika lisithini ebantwini ngoba abantu babuza ukuthi kade belingaphi.
Besikhona izanu ayitshintshanga, yikho sikutshela abantu ukukhipha uMgabe ufake uMnankagwa aqhubeka efaka bonabo bantu abesikhala ngabo ukuthi bayantshontsha. Bonaba abantu ade sikhala ngabo ukuthi bashukuluza abantu lokho bekhona besemsebenzini. Akuna nto emtshintshileyo. Abantu bengathatha ludumo into ezikhulunywa ngomlomo umuntu siyayenza lokhu siyayenza lokhu nabakwenze sibone. Kodwa ukubona kwethu izanu ayisozitshintshe ingwe vele kade yayitshintsha amabalayo ushali yingwe.
Ye, Baba Mkombwe, phela lilo hlelo lwenu lo kuthiwa ngesishona jakachaya kumbe kutshoni khonokho, litshela nabantu ngakhona ukutshakatshawa wangkhona lo njengoba phela abantu abaningi abakwazi besibabuza lapha bathi a lokho kukhulunywa yi-MDC asikwazi kwini khonokho.
Ya abaswanathi asikwazi ngoba ati njengebandla sikhalisa nge-membership yethu ngoba into ekhona i-membership yethu from branch siya kuwadi siya kudistrict from the national ngoba into ekhona inkalakatha ngikulungiselela ukhetho ngoba singahamba sikhuluma okwezathu lokhu thina singakwazi ukuthi abantu bethu bajidela emabhukwini kuvota saba singenzanga lutho kodwa thinento esikakenzileyo singakakhuluma okwezanu lokhu bezikhuluma sibone ukuthi njengebandla ukuthi sithinta abantu sisenza abantu ezibezisi ukuqinisa ukuthi ukuqhakathela ngokubhalisa ukuvota kutshoni kibo. Thina njengebandla singubona ukuthi hhayi thina loyo ngumtshado wezanu, i-family issue yezanu, yinto yabo, asonto yethu, asonto ye-BC, asithe sathi kumgabe, umgabe thina kanye lokuthi besimkhipha nge-election.
Uyezwa lapha moyo uthi ye likhulumile phambilini ukuthi ngokwabo sibili lapha lalapha. Kodwa siyabona ukuthi kusenjalo-ke amabandla anjenge-NPP lawale nkinga yokuthi abanye sebebaleka sebengena-ke kuzanu. So lizavuselela njani ibandla leli?
Sekulesikhathi lokho kuthi abantu baphumile ibandla leliyabelisile. Ibandla le-NPP kalihle sika bayithiwe silamenza kakhulu. Bephuma bona abaphumayo bangena kanti iphathi zelinjalo njalo eZimbabwe. Kunendlala kakhulu abantu abasebenzi kunobulova bayahlupheka abantu xa sebethiwe nanti kuthiwa zithiwa nezikudlwayo siyawubona into izane yaphuma kathesi yambe idinga abantu iyathembisa ukuthi ibuya kuzane sizakwenza lokhu nalokhu abantu kesikhathi bendlala bawukuswela ngoza kumsulo umuntu kamlini ebethi manambuyeli kodwa ibandla bese-N P P iqinile liyaqhubeka liya phambili labo abathiyayo nje omunye umuntu izele ezinjalo ekhumbule emanxiweni bakhululekile ukuthi bekhumbule emanxiweni.
Umnumzana Methuseli Moyo ngowebandla le-National People's Party ubekhuluma endawonye lesiphathamandla se-MDCT umnumzana Dube Mukombwe. Bebelo Gibbs Dube we-Studio 7. Siqhubeke ezosuku ngezemidlalo. Asekuzinga laphezulu amalungiselelo emidlalo yeZone 6 Volleyball Club Championships ezaqutshelwa koBulawayo kusukela ngempela viki esiyakuyo kusiyafika mhla zilitshumi lasikhombisa. Kubika uJoseph Njanji.
Amaqembu omdlalo we-volleyball asuka emazweni angezansi kwezwekazi lase-Afrika kusigaba esaziwa ngokuthi yi-Zone 6 kumbe i-Region 5 akhangelelwe ukuzobuthana edolobheni lakoBulawayo yoyizophatheka kumncintiswano walonyaka we-Zone 6 Volleyball Club Championships. Umsekeli kamongameli wenhlanganiso yeZimbabwe Volleyball Association uBrian Manuel uthi sebelinde ukuqala kwemidlalo ngoba amalungiselelo abo ehamba kuhle kakhulu.
Lapha silungiselela umdlalo we-Zone 6 Club Championships, meaning ama-clubs from different countries in the zone. Abantu abafika namuhla, ama-teams afika namuhla, and then kusasa kuzaba le-technical meeting, and then ama-games azadlaliswa on Saturday at 8.
Amazwe akhangelelwe ukuthumela amaqembu kule midlalo ngabalisa eleBotswana elikhangelelwe ukuthumela amaqembu amane, iLesotho elamaqembu amathathu, eleMalawi elibhalise amaqembu amabili, eleMozambique elibhalise amaqembu amathathu, iSouth Africa ilamaqembu amane, eleSwaziland lilamaqembu amane, eleZambia libhalise amaqembu ayisikhombisa, kuthi eleZimbabwe lona lizamelwa ngamaqembu ayithobamu nembili. Kucelela besilisa kukhangelelwe ukuba kube namaqembu alitshumi lathobamu nemunye, kuthi kucelela besifazane kukhangelelwe ukuba kube namaqembu alitshumi lesithupha. Le midlalo izaqhutshelwa endaweni ye-Trade Fair ku-Hall 3, njalo uManuel uthe kuza kube kungenwa mahala.
Sesihambisile ngama-fly kuma-schools sibazisa ukuthi umdlalo ukhona, sizafaka futhi emakombini lani ukuthi si-advertise. Ngifuna ukuthi abantu bonke abathanda ivoli bazobona bona umehluko okhona ama-clubs, the national team. And then when you play schools, the difference when it comes to clubs.
Ilizwe leZimbabwe lizamelwa kumidlalo yeZone 6 Volleyball Club Championships ngamaqembu abalisa eleUZ Wolves, eleSupport Unit, eleSpartans, eleHarare City kanye leNapa. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ukuziqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umphathintambo wezemali wethula ibhajethi yomnyaka ozayo esithi uhulumende uzimisele ukwehlisa indleko yakhe, njalo uthi umthetho we-indigenization uzaguqulwa ukuze uhuge abamabhizimusi bakwamanye amazwe. wayengumphathi ntambo wezemali kuhulumende ogenqulwe libutho umnumzana Ignatius Chombo ukhululwe namhlanje umthethwandaba we-High Court. Amabhanga selaywe ukuthi avale ama-accounts kamnumzana Jonathan Moyo lo mnumzana Kasukuwere olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.